Uhulumende wazise ngomgqibelo ukuthi umhlaka 21 wenyanga kaNhlolanja useza kuba likhefu elizananzwa nguZulu jikelele njengendlela yokuthakazelela indima edlalwe ngumnumzana Mugabe embalini yeZimbabwe. Le yinto esisolwe kakhulu nguZulu weZimbabwe othi uMgabe ngumuntu omubi ongamelanga ahlonitshwe kumbe athakazelelwe ngalindlela. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Majaha Dube uthi okwenziwe nguhulumende yikufaka uphawu locuku lombuso kaMgabe embalini yelizwe khona abanengi befuna ukukhohlwa ngaye.
Usuku lolu bathi ngolokuthi lukhumbuze ukuphiwa amandla kwabontanga, kodwa ke mina ngibona ngani lusuku olutshengisa olusikhumbuza ngomhlukumezi wethu njengabontanga, ngoba khathesi akula ngisho untanga eyodwa ngaphandle kwentanga zakhe kuphela kumbe izihlobo zakhe labangane lalaba bezana uPF kuphela yiwo abantu abaphiwayo la amandla bengabancane. Kodwa ke thina abanye asange sikubone lokho esikukhumbulayo kuphela ukuthi lo muntu wayesihlukumeza.
Owayelilunga leviyo leZipra umnumzana Matthew Ncube yena uthi kuyamangalisa ukuthi umuntu ohlukumeze abantu kangaka sokumele ahlale ekhunjulwa ngabantu ngokubekelwa usuku lonke. Amazwi kaNcube agcizelelwe ngosakhulayo unkosikazi Sazini Mlambo.
Akudingakali ngoba ulecala phela lokubulala abantu kudala, so abantu babemkhumbulela into eyenza embi, babekukhona okuhle sibikade bengamkhumbulela khona ade kuzaba ngcono lezosibeyiwalindeni.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi le yindlela yokwenza onkulunkulu abancane emhlabeni, njalo kululaza ubaba weZimbabwe uJoshua Mqabuko Nkomo ngoba laye wenza imisebenzi emikhulu kodwa akulalanga elabekwayo ukuze akhunjulwe.
Siyamangala ukubana namhla sebeqakathekisa oyedwa uMgabe, kodwa siyakwazi ukuthi kulo Joshua Nkomo onguye wasungula impi yenkululeko waliletha leli lizwe. Akakhulunywa ngaye, lembali yakhe ayikhulunywa, lelanga lakhe elokuzalwa lelokubhubha kwakhe akukhulunywa ngakho, kodwa sesibangela umsindo ngomgabe. Laye wancedisa ye, kodwa asokuthi nguye yedwa waletha ilizwe, njalo kasoyedwa ufounding father welizwe leli. Ufounding father welizwe leli nguJoshua Nkomo.
Ekhuluma emthimbeni wokugcotshwa kwakhe uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe uMgabe ungubaba welizwe okufuze atshengiswe inhlonipho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.